Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 10 Mfufu 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ama chance ukuthi ukhethe luzatshontshwa makhulu kakhulu. Yalo izeki singakhangela kathi izizalo zezimbabwe azila engathi information eqondileyo ngokwenzakalayo.
Izakhamizi zedolobho leHarare zithi zona azikazwisisi uhlelo oseluqalwe nguhulumende lokubhalisa abantu kuluhlu lwamabizo abalelungelo lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Umongameli Robert Mugabe izolo uguqule idale lakhe labaphathintambo elekhabhinethi wabuyisela abaphathintambo abalitshumi. Umsakazo wakho Studio 7 ususungule uhlelo lokwazisa lina balaleli indawo okumele liyebhalisa ukuvota ngomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izakhamizi eziningi zedolobho leHarare zithi azikazwisisi uhlelo oseluqalwe nguhulumende lokubhalisa abantu kuluhlu lwamabizo abantu abalungelo lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo kusetshenziswa imitshina ye-BVR. UGibson Bebe owethekelele indawo zokubhalisa eHarare usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isakhamuzi semzini weHighfield eHarare unkosazana Milo Maphosa uthi yena uhlelo lo-BVR luzaba inkinga emphakathini ngoba iningi lingazwisisi kahle kahle ukuthi abe-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission izekhi bakwenza njani njalo ngayiphi injongo.
Ukuba nje kwangona kuzakhanya ekuqaliseni izinto leyo zayithatha uhlelo ngendlela yokuthi abantu abafuna ukuthi
osakhulayo unkosakazi Maphosa wengeze wathi uZulu kazathembi izekhi le ekhokelwa ngunkosikazi Rita Makarau, ngakho ke abantu bengazisi uhlelo lolu bazahlala besithi ngolwezanu PF bese bezijethezela kachana lalo. Inkulumo le igcizelelwe ingcitshi yezombusazwe umnumzana Epson Ncube, yena othe uMakarau wehlulekile ukufundisa abantu ngaleli hlelo njalo wazivezela ukuba ungumuntu wezanu PF kudala osekubangela ukuthi uZulu angakholwa kunhlelo zezek.
Ngikumzekelo sengoRita Makarau omele izanu PF wake njalo wakhethwa ngumgabi uba ngu-MP ongela constituency. Ama-chance okuthi lukhetho luzatshontshwa makhulu kakhulu. Njalo izeki singakhangela kathi izizalo zeZimbabwe azila engathi information eqondileyo ngokwenzakalayo.
Uncube wengeze wathi yena isikhathi okufuze abantu babhalise njalo bafunde ngalolu hlelo sincinyane okokuthi iningi lizakhalakhala okuzabangela ukuthi ukhetho lomnyaka ozayo luphele ngokukhonona phakathi kwamabandla azadibana.
Njalo izeki singakhangela kathi izizalo zeZimbabwe azila engathi information eqondileyo ngokwenzakalayo voter registration abantu kabakwazi ukuthi kwenzakalani engithemba lokuthi kwephula umthetho wesisekelo sombuso ukuthi uhulumende ulomlando wokuthi abantu babekwazi izinto ezifana zonalezo.
Osakhulayo umnumzana Thembani Khumalo uveze ukuthi uhlelo lwe-BVR luphethwe ngendlela engayisiyo ethi yikho izekhi ingathenjwa ngabantu abaningi ngoba abantu kabazi lutho ngalolu hlelo.
Mina ngisanda kuregista embari awuzange uthathe isikhathi eside kakhulu, mina uthethe kubo 20 minutes kwingxa yokuthi mina amaphepha wonke ebekwanele. Udubo kuphela ukuthi abantu iningi labantu alazi ngalolu hlelo, abantu abakwazi ukuthi kufunakalani njalo ukuthatha isikhathi esinganani njalo ukwenzelangaphi. izeki le government ngaba thethe isikhathi sabo kumbe kubo 4-5 months befundisa abantu ukungakabi lokubhalisa.
Unkosazana Sithandazile Moyo uthi yena akakabhalisi njalo kazi indawo ezibhaliswa kuyizo. Uphinde wathi ulwazi ngalezi ndawo alukho ebantwini ngalolu daba ngenxa yokuthi izeki yona yehluleka ukukhuthala emsebenzini wokufundisa abantu ngalolu hlelo.
Na para ipenke vele kumele befundise more, befundise abantu more on the BRD. Because abantu abanengi vele abazwisisi, because abanye lanamuhla lokho becabanga ukuthi isithupha lezane zamazinge asisebenzi, but those guys are not clear, but siyasebenzi, but there are other people abanye lalo lonalolu lwazi.
Uhulumende usesibalisele uhlelo lwe-BVR eziqintini zonke zelizwe leZimbabwe, lokho okuzakwenza ukuthi abantu benelise ukuvotela eduze lapho abahlala khona. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lakuqala eliqala emhlaka 10 kusiya kumhlaka 25 Mfufu. Kulama centers alandelayo: Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokoba. Harare Metropolitan, Chitungwiza. St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Epworth, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mavuku Tafara. Manicaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikawanu. Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South. Mashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West. Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pungwe. Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West. Mashingo, Chirezi, East, West, South and North. Mwenezi, East and West, Chivi, South. Matabeleland North, Lupane, East and West, Ebinga, North and South. Matabeleland South, Mzingwane, Matopo North, Lemzingwane. Nsiza, Nsiza, North and South. Nkabazwe, Midlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumuyu. Gokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu ku website yethu ethi www.voaindebele.com.
Umongameli Robert Mugabe izolo uguqule idale lakhe labaphathintambo i-cabinet, wabuyisela abaphathintambo abalitshumi, wafaka abayisificamunwembili abatsha, wasexotsha abathathu. Okuthiye izizalwane zeZimbabwe zingajabulanga ngenyathelo leli, zisithi alilethi nguquko ekuqedeni ubunzima obubhekane lelizwe. Unompumelelo Moyo usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Abasuswe ezikhundleni abakade bekuzo besiwa kwezinye ngumnumzana Ignatius Chombo osebona ngezemali, umnumzana Patrick Chinamasa osebona ngezebulenjini, umnumzana Walter Muzembi osebona ngezobudlelwano lamanye amazwe, umnumzana Obethi Sibanda osebona ngendaba zasekhaya, umnumzana Simbarashe Mumengwegwi osengezokutshala imali, umnumzana Patrick Shiwao osebona ngezemisebenzi yelizwe, umnumzana Simon Khaya Moyo osebona ngezokwethulwa kwemibiko, lomnumzana Christopher Mushowe osezabona ngokutholisa abafundi imali yesikolo. Abatsha abangenileyo ngumnumzana Edgar Mbwembwe osebona ngezokwethekelelwa kwelizwe, umnumzana Happyton Bonyongwe osekwezemithetho, umnumzana Kane Mathema osebona ngezabalwa impi yenkululeko, unkosikazi Chiratitso Mabuwa ungene kwezabatsha, unkosikazi Thokozile Mathuthu usengusibalo khulu eMathebeleland North eMashonaland Central kungene umnumzana Webster Shamu kuthi eMashingo kungene umnumzana Paul Chimedza abaphunyisiweyo unkosikazi Priska Mufumira umnumzana Feba Chitarikire lo umnumzana Chinga Dube lo msekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa osethathelwe isikhundla sokuba umphathi ntambo wezemithetho abalwa impi yenkululeko basole kakhulu ukukhitshwa kukaChinga bethi kubuyisela muva inhlelo akade eseziqalile ezibalisa ibhili yabalwa impi yenkululeko lokuhlolwa kwabo kutsha ukuthi bangene njalo kuhlelo lokugcinwa nguhulumende abanye babo bengayanga lokuya empini unobhala jikelele wezipra veterans association umnumzana Petro Sibanda uthe kathokozi ngokuxotshwa kukaDube ngoba kukhombisa ukuba udaba lwabo luyahlala lungalunyiswanga.
Akusithabisi ukumiswa kukamnumzana uChinga umsebenzi ngoba ziningi inhlelo besesixoxe laye ezokuphathisa ama-veterans lemuli zabo kanye lelizwe jikelele. Okwamanje besikhayele ukuthi alungisise i-War Veterans Bill ukuze sigoqele abanye bethu abangazange bavetwe. Badlula 30,000 abantu abazabangena ehlelweni sikhuluma kunje bakubanye bakhona phakathi kwelizwe abanye bangaphandle kwelizwe
osakhulayo uThando Gwinji usole kakhulu umphathi ntambo unkosazana Chiratitso Mabuwa ethi ukhulile njalo izifiso zabo zihlukile ethi bafuna ukuzimela ngabe kufakwe umuntu onguntanga ozazwisisa indinyeko zabo
amphathekanga kuhle nge-reshuffle e-cabinet ebekhona ngani ngoba basibekele umama omdala ukuthi amele ama-youth and njengoba sazi thina izifiso zethu ontanga besentshuri le esiphila kuyo zihlukile kakhulu kulezifiso ababelazo ngesikhathi bona besakhula so bekungaba kuhle ukuthi lathi sizimele njengama-youth ukuzimela kwethu kuyikuba lo muntu onguntanga ophezulu esikhundleni sona lesane eseMinistry of Youth njalo okunye okungamphathanga kuhle nge-reshuffle yikuthi omama bekho
olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthe inguquko ekhona ayilethi nzuzo omele aphume ngumongameli
intsha abantu izikhundla akulanto entsha esingayikhangelela kureshuffle amaZimbabweni kazimisele kureshuffle yena umgabe kadesha ereshuffle abantu since 1980 kakuphume yena sibona umunye ozangena efake i-cabinet engasozi reshuffle every 2 years reshuffle kakuphume kungena umuntu ozakhokhela ilizwe ngokuqonda
iningi lenkokheli zihlalele evalweni ukuba ukuxotshwa lokuguqulwa kwezikhundla kungaqhubekela phambili iningi labantu lijabulele ukwemuwa kukamsekeli kamongameli u-Emerson Mnangagwa isikhundla sokuba ngumphathi ntambo wezemithetho bethi ubesezitshela kakhulu etshengisa ukuba usefuna ukubusa kumbe ukuvukela umbuso okhona abanye ngabakade bebona engathi unakho ukukhitshwa lasesikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingunompumelelo moyo
Zulu obhalisela ukuvota emangweni weGwanda uthi uhlelo lokubhalisa abazabalelungelo lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo lwabe Commission yeZimbabwe Electoral Commission iZEC kusetshenziswa imitshina yeBVR oliqalise lamhlanje luqutshwa kakuhle. Okunenga sikuzweni kuvusisizwe Mkhwananzi eseGwanda.
Abaqoqele Studio 7 lamhlanje beqeda ukubhalisa ukuvota ngohlelo olutsha olwe-biometric voter registration ema-ofisini awe-Thuli Building bathi babhalise kungelahlupho njalo sebekhangelele ukuthi bavote. Osakhulayo uKC Tanaka Majoni oleminyaka yokuzala elitshumi lasiyagalolunye 19 obesanda kuqeda ukubhalisa uthi selimphuzele ilanga lokuvota.
Sithanda kamajoni hlala eGwanda eVumbachiko 9 N24 Maganga I'm a first time voter and voter ukuqala for the first time and sale sa register kuma Gwanda offices sithe sifika laphana zafika zalayina besiba ningi. Then if nxa ungela affidavit ubuhamba kwenye line wakubhalela affidavit then wangabhalela line suhamba susiya yefila amafomu kulo bhuta de ncedisa abanye ukufila amafomu abangakwanisiyo then sasuka khonapho iprocess yakhona ibi very fast ngoba ubhuta wakhona ubencisa 2 people at the same time but umtatesi lo ngu-commissioner of arts cause mbona ngani ngivele problem angikwazi but ubengani slow ngiyade nza slow but ubhudlana ube fast then
umnumzana Edward Ndlovu obesuke evumba ngomunye wababhalise lamhlanje. Esinye isakhamuzi seGwanda umnumzana kukhanya kwenkosi Mkandla laye uthi sebhalisile njalo semelele ukuthi ayevota.
Ukhanya wenkosi Pfulas Zinti Mkandla ngihlala khonapha eGwanda ukunumber 2 St Christopher's Place Lolly Street. Mina ngezwa ngohlelo lokuregister ebandleni langakithi angisoze ngiliqambe kodwa yikho lapho ngizwa khona ngohlelo lolo. Ngazoke register ehofisi lika registrar eGwanda ukuthiwa kusezithupheni. Ngizimisele kakhulu ikho baba wabunye wabaqala ukuregister. Ngizimisele kakhulu ukuyavota enxa ukuthi kukhona okunye okuthile ngifunayo ngevoti yami.
Iningi lalabo ababhalisileyo bakhanya bengabantu abadala njalo kungabesilisa abesifazana balutshwane kakhulu. Unkosazana Monalisa Nkala usebenza lenhlanganiso yabomama edolobheni leGwanda njalo uveze imbono yakhe ngodaba lokubhalisa ukuvota.
Ebantwini phakathi la abantu abangabikwazi ngayo kangako abantu bahle basabele khatshana indaba yama-rumors akhona ngama-documents afunakalayo ema-ofisini and okunye lapha eGwanda iproblem ukuthi asila mavota educators abaningi abantu yebo kucabanga kwami ngumlandi wonke umuntu ukuthi atshele umakhelwane nge-BVR but then amboni nokuthula abantu abayenza khona okay because kesele number yabantu abalutshwane abanjani abahamba khona ngale siyarejista.
Unkosazana Sichasiselo Ndlovu ngumqondisi wenhlanganiso ye-Community Youth Development Trust njalo baqhube umhlangano labomama abasakhulayo bekhuluma ngodaba lokubhalisa ukuvota. Uthi iningi labomama abasakhulayo liyesaba ukuphatheka kwezokuvota ngenxa yoludlakela oluvame ukuba khona ngesikhathi sokhetho. Uhlelo lokubhalisa ukuvota seluqalile ukubhoda ngeziqinti njalo kwathethi izisebenzi ekomishina ebona ngezokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission iZEC zibikwa zisabelele eziqintini eziningi zelizwe okugoqela eziseduzane leGwanda ezifana le-insiza lasemzingwane. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eMajawundeni eGwanda.
Hello lwe live talk lamhlanje kuhlelo lwabatsha olo the connection sixoxa ngohlelo lwe biometric voter registration osolukhuphulwe yiCommission yeZimbabwe Electoral Commission. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Kenya umnumzana Raila Odinga usephumile kukhetho osoluphindwa ngolokudinga umongameli walelo lizwe. U-Odinga uthi uthethe leli nyathelo ngoba lokhu ingekho inguquko ayidingayo kukhomishini ebona ngezokhetho yokukhitshwa kwezinye iziphathamandla lemitshina elakho ukubangela impumela yinye leyo khetho efana lelo khetho lwakuqala okuncobe khona umongameli Uhuru Kenyatta. Abantu baseLiberia bayavota lamhlanje bedinga umongameli omutsha ozathatha isikhundla sikankosikazi Ellen Johnson Sirleaf osethiya ngemva kokubusa okwamahlandla amabili eminyaka eyisithupha.
I
Ingcweti kwezomnotho welizwe zithi ukuguqulwa kwedale labaphathi ntambo ikhabhinethi okwenziwe ngumongameli Robert Mugabe akusoze kuphathise ukuvuselela umnotho welizwe oqhubeka usiya nganxele. Umnumzana Patrick Chinamasa obe ngumphathi ntambo wezemali ususiwe kuleso sikhundla kwafakwa umnumzana Ignatius Jombo. Abanye abaphathi ntambo abalengatsha eziphathelane lezomnotho welizwe babalisa umnumzana Edgar Mbwembwe ophiwe isikhundla sezokwethekelelwa kwelizwe lonkosikazi Tshiraditso Mabua osebona ngokuthuthukisa amabhizimusi abensundu. Usomabhizimusi umnumzana Angliston Sibanda uthi amalunga edaleleli kawasoze aphathise ngalutho ngoba abanye bakhona bengakaze benze umsebenzi ofanayo.
Akula nto eshintshileyo yosedi kuzaba wesa ikakhulu mina ngikhangele imakakhulu ama-ministries amabili a-very important kimi nxa ngazana la ngikhangela sibona ukuthi kuthethwe abantu abavele sebesaziwa belama abanye bakhona balama akumele ukuthi umuntu vele necala njengobaba umpofu athathwe ayefakwa ku-minister of home affairs kutho ukuthi kuqhubekisa i-perpetuator i-corruption ngoba kambona amadokhesi kampofu lawa akade elawo esezaqhutshekela phambili ukuthi abotshwe. So kumelana ne-rule of law khona okwenzakalayo. Bese kuthi okwesibili, kuthathwa uminister uJombo afakwe ku-finance. Ulula-ke laphana umgabo wenzela ukuthi ukuthi njalo nomuntu wakhe okuthi uzabe emtshele ukuthi ayenzeni acuphe nje imali benze okufuna enze nje benze umathanda ngemali yelizwe. So akulanto eshintshayo akusali izwe lizafa wesi.
Obengumphathi ntambo yenhlalakahle yabalwa impi yenkululeko umnumzana Chinga Dube uthi ukubunjwa kwedaleleli kubangelwe ukungahambi kahle kwezomnotho welizwe.
Ikhonomi yethu ibibi kakhulu yiyo ebangela into zonke lezo zikola zenzakala. Ikhonomi yethu ngayiqinile ilungile konke hayi abona amadoda uma unendlala bazekahlebehlephane nje behlephane kodwa ikuzwe lithi ikhonomi iyangaqondanga isiphethe kubi ingathi ngibekonke ikhoda abasangisize lawo njeokunye leminye indlela yesiphatha ngayo ikhonomi yethu yibo ezinye kubele hlupho zonke ezesilazo.
Omunye njalo osomabhizimusi umnumzana Albert Mhlanga uthi udubo olube khona ekukhetheni abaphathi ntambo yokuthi kusetshenziswe ezombusazwe kungakhathalekile lokuthi bayenelisa na ukuvuselela umnotho welizwe.
Singakakhangeli ukuthi ikhabhinethi izavuselela umnotho welizwe, akuqaleni sikhangele injongo yayo. Injongo yayo okokuqala bekuyukuthi abantu beZimbabwe bangakhangeli uhlupho lwezomnotho nokuhlupheka kwezimali okukhona, bakhangele ukulwa kwabo. Bakwenza ngani kuyindaba esekhubini, kanti hayi i-strategy nje ukuthi abantu beZimbabwe bazihluphe ngokuthi heyi bayalwa abantu labana bayareshafta abanjani abamotshele isikhathi sabo. Okwesibili yinjongo kaGrace Mugabe yokuthi akhiphe labo abone ukuthi basekela umnangawo, bamkhiphe umnangawo bamthuthe nje insiba asale njengenkukhu engasafanisi lokuphatha. Ngibona ngani kuleyo njongo zabo ayenelisile. Kodwa injongo yokuthi nxa bekhangele kwezomnotho yelizwe hantshi kabayenzanga lutho.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi iningi labakhethiweyo kalazi umsebenzi okuza kwenza umnotho welizwe uqhubeke ulokhu usiya nganxele.
Ama-ministers omphathi ntambo wonke laba esingathi ngesikhiwa i-deadwood vele akula nto abayenzayo etshengisayo ukuthi bayakwanisa ukuvuselwa uJombo kazakabe le business. Umuntu lowana evele ethatha nje ama-stand ethathela ama-councillors lama-local authorities kakutshengisa loba ngaye ufaka umpofu kade ungasize ngincede lutho ngoba vele khathesi sesikhangelela thina ama-technocrats uhulumende omutsha abaye bethatha abantu ababebengumangameli woma singathi khona ama-blue chip companies ama-companies aku-stock exchange avele ephumelela laba ama-politicians akhona la i-cabinet lay kayila experience.
Umnumzana Chinamasa ungapha kwele Melika lapho angene imihlangano ye-IMF okuyikho azwe ukuthi kasenguye umphathi ntambo wezemali. Idolobho lakoBulawayo izolo liqale ukufaka amabhakane amatsha emigwaqweni kulandela iziqondiso ezintsha zenhlanganiso yomanyano wamazwe wangezansi yezwekazi le-Afrika e-SADC. UMthabile Masuku sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Abatshayeli bedolobheni lakoBulawayo bayawamukela amabhakane aleziqondiso ezintsha zokutshayela emigwaqweni, kodwa bakhala ngokuthi abakayojayeli njalo lokhu sokusipha amapholisa ithuba lokubahlukumeza. Amapholisa eZimbabwe adume ngokuhlukumeza abatshayeli befuna imali yefayini khonapho khonapho kumbe ukufumbathiswa. Ekhuluma leStudio 7, umtshayeli wetaxi phakathi kwedolobho lakoBulawayo, uMnumzana Phineas Sibanda, uthi lokhu sokubathwalise nzima kakhulu ngoba amapholisa ayesebacathamela.
Uthe sivuka phela lamhlanje ekuseni, uthi uthi ufungene edrobheni ubone nazo izitop sign, lamapholisa azicathamela ke khonapho. Ngoba kula indlela esingayenza lokhu bekubantu bevele bengakwazi. Abe into le yinto ekade vele ihlelekile, kubona kade beza kutshena abantu kulesikhathi ukuthi kulento enje kulo hlelo olunje olwenzakalayo. Kade sebacala uhlelo lwabo sebeze baceda befaka la masayini akhona endaweni ezinye ezingenziyo ukuthi kubhale giveaway, kubhale stop. Umgwaqo wano olemthetho enjalo.
Omunye njalo umtshayeli wetaxi uMnumzana Makho Moyo ugcuzelele ukuthi yena bekungcono ukuthi baqale ngokubhala phansi emigwaqweni kulokuthi bamise amabhakane angabonakali kuhle.
Bayahlanga abantu bakunazekena abamele sibhala ngathi phansi kubhale giveaway laphana sebefake istop sign, umuntu uzabonani wena into azayibona kuyi ende kungalanotisi obayibone even ngabhekanga abantu kuyaqaba kubanika abantu inotisi khona uzayenzi kungama-stop sign.
Umansipala wakoBulawayo ulokhe engakaphenduli imibuzo yeStudio 7 ukuthi aveze ukuthi uhlelo lokuguqula amabhakane aleziqondiso ezintsha lulendleko yemalini. Ensukwini ezisanda kwedlula abohlangothi olubona ngokutshayela ngonanzelelo emigwaqweni olwe-Traffic Safety Council of Zimbabwe baxwayise uZulu ukuthi afunde iziqondiso zemigwaqo ezintsha lezi ukuze azivikele engozini. Izikolo ezifundisa ukutshayela lazo seziqalile ukufundisa zilandela amabhakane aleziqondiso lezi. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ilizwe leMelika lithi lizaqhubekela phambili lizamukela iziphepheli. Ngomnyaka ozayo ilizwe leli lithi lizakwamukela iziphepheli eziyinkulungwane ezinelanhlanu 45,000 ezivela kuzwekazi le-Africa, kuzwekazi le-East Asia, kwele-Europe le-Central Asia, e-Latin America le-Caribbean Islands, lendaweni ze-East kanye le-South Asia. Inani leli liphansi kakhulu lalokho okuyake kwenziwe lilizwe leMelika. Lokhu kungenxa yezizathu ezilandelayo. Kumele kuvikelwe izizalwane zeMelika. Kumele uhulumende ahlolisise kakhulu abantu ababuya kweleMelika. Njalo kulabantu abaningi abamelele ukuthi bakhulumisane lohlangothi lukahulumende ole-Department of Homeland Security ngokubuza lapha kweleMelika. Kusukela ngomnyaka ka-1975, uhulumende weMelika sowamukela iziphepheli eziyizigidi ezintathu 3 million. Loba nje inani labantu elizangena elizweni liselehlile, ilizwe leMelika lizaqhubekela phambili lisamukela iziphepheli ezithwaliswe nzima emazweni azo. Ezinye zibhekane lokubandlululwa kuthi abanye abantu ababaleka emazweni abo babhekane lokukhahlanyezwa ngenxa yezombusazwe lobuhlobo obutshiyane labanye abantu. Ukwemukelwa kweziphepheli kungokunye okokunengi okwenziwa lilizwe leMelika. Ilizwe leli linika imali kunhlelo zabahlukunyeziweyo okwedlula wonke amazwe emhlabeni wonke jikelele. Ngomnyaka ophelileyo ilizwe leMelika linike abaqhuba inhlelo zabahlukunyeziweyo amabhiliyoni ayisikhombisa amadola, $7 billion. Lonyaka ilizwe leli selethulele abafuna uncedo kwele-Syria phose izigidi lengxenye yamadola $1.4 million, laphinda lanika abantu ababhekane lohlupho kwele-Iraq $500,981 lanye $581 million. EleMelika seliphinde lanika amazwe abhekana lendlala eyesabekayo amabhiliyoni amabili lengxenye $2.5 billion, njalo lezigidi ezedlula kancane ikhulu $104 million iyokunceda abantu bakweleBhema ababalekela iNkethabetshabi. Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.